uhlelo lolu lihle kakhulu ukuthi omama labo beZimbabwe bathole i-exposure bahlangane abantu khona ngapho kwele Melika ukuthi bakhulumisane bazi ukuthi amanye amazwe athina ayenzani ngalokho thina esikwenzayo.
Nxa-ke ungaphiwa ithuba lokuthi ungene kuhlelo lolu, kambe ungathaphani khonapho?
Eyi, mina ngingathaba kakhulu ukuthi ngingene kulolu hlelo ngoba ngiyakwazi ukuthi ngiphenduka lamanye ama-contacts, ngiyabe ngikwazi abanye njalo engizafika ngibabona khona ngale baza-investa in lokhu engikwenzayo. Njalo kwezinye isikhathi ngathola ama-scholarship feather ukuthi ngiqhubeke ngezifundo zami, ngigxile kulokhu engizele ngi-traine kikho.
Baningi kanganani abesifazane abaku-science kumbe technology?
Khathesi sesizama sibili. Kula kudala lapha esasisekela obaba besenza ama-programs wena lawa. Khathesi abesimame, amankazana, especially e-NAS, bayangena kuma-programs wena lawa. Uzathola ukuthi e-NAS kulamankazana amaningi abe-enrole kuleyo program. Uhlupho engxenye kube yilokhu abaza kuthola phambili ukwenza ukuba labantwana and so on, but uzathola ukuthi i-enrollment yangkhona abafazi babe-enrollile bebaningi.
So-ke ungatshelani abasakhulayo ngohlelo lolu benzeni?
Engingakutsho ngukuthi omama bethu behamba khona ngale bangathola ukuthi kube le-networking ukuthi bathola ama-contacts from khona ngale America bethi bebuya ngapha kube nama-programs abeqhuba-ke enjalo from that networking lama-investment azeza ngenxa ye-networking leyo.
Ubona ngazani-ke kwenza ukuthi lani lizizwe lingabantu sibulokuzwayo?
Ye, kakhulu kuyasi-empower ukuthi sihlangane singabomama ngeprogram yena le science and technology. I think iyaveza ukuthi we are now sesisiya kwesinye isimo emhlabeni. Ikanti kudala besisaba, but khathesi sesisiya endaweni yokuthi lathi we are venturing into lokhu amadoda ayesithi khona abafazi abakwenelisi.